soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Lami ngibonge uJonga Kandemiri obesipha indaba ngolimi lwesishona. Linga litshona njani izulukandaba ulamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhla ka-16 Mabasa 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, i-ofisi yobona ngezijeziso zenotho kuhulumende welemelika e-Office of Foreign Assets Control ithi isikhupha engalweni zemithetho konke okumayelana lezijeziso zenotho ezetheswa amankampani labantu beZimbabwe.
Akula mnyaka kumbe ilanga engezwa iyayenezi ukuthi vele nina ayibhadali izikweleti zenu asisoze silincedise. Hayi, ngoba phela siyazi ukuthi hleli i-INF inhlanganiso e-diplomas abasoze bakhulume bachasise into abayikhulumileyo.
Abebhanga elikhangela ngokweboleka amazwe omhlaba imali e-International Monetary Fund bathi bazimisele ukubambisana lohulumende weZimbabwe emzameni yokuletha ukuhlaliseka kwezenotho.
Esikubona ukuthi njalo siyakukhwabisa ukuthi ngabe utsha kuyenzakala lasemazweni akithi ukuthi kube lezinto ukuthi nxa kusenzakala izinto ezi-indicator abantu abapolitically kungafakwa abantu labo abanama-political motives noma abadinga indlela thize yokuzisondeza kwabanye politically kodwa kube labantu makhaza abayenelisa ukuthi baqhube lolu hlelo.
Kulabanye njalo abantu abaxotshiweyo emthethwandaba weNew York abakade bemele bancedise ukwahlulela ababizwa ngokuthi ngamajura kucala lowayengumongameli welemelika umnumzana Donald Trump. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. I-ofisi ebona ngezijeziso zenotho kuhulumende welemelika e-Office of Foreign Assets Control ithi isikhupha engalweni zemithetho konke okumayelana lezijeziso zenotho ezetheswa amankampani labantu beZimbabwe ababefakwe ngoba besephula ilungelo loluntu njalo bevimba ukuthi kungenziwa ukhetho olukhululekileyo. Umthetho lo obizwa ngokuthi yiZimbabwe Sanctions Regulations wawumayelana lezijeziso zenotho ezafakwa kudala ezazisethulelwa ezihofisi le ulahlwa ngesikhathi uMongameli Joseph Biden wabikela uZulu ukuthi usumisiwe. Kodwa lokhu akutsho ukuba abasanda kwetheswa izijeziso zenotho ngelemelika sebephunyukile ngoba lokhu bebhekane lazo. Laba ngabagoqela uMongameli Emmerson Mnangagwa, umkakhe unkosikazi Auxilia, labanye abayisificamunwe munye. Laba bantu kuthiwa bavimba ukuba kube lokhetho olubalulekileyo nyakenye. Abebhanga eliboleka amazwe omhlaba imali e-International Monetary Fund bathi bazimisele ukubambisana lohulumende weZimbabwe emizameni yokuletha ukuhlaliseka kwezenotho kanye lokuvuselela ubudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe. UJojiva wethule amazwi la ngemva kokuhlangana lomphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube lequla lakhe emhlanganweni omkhulu we-IMF oqutshelwa kwelemelika eWashington DC. Uthe ukulungisisa ubudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe yinto ebalulekileyo kakhulu ezakwenza ukuthi uhulumende enelise ukuboleka imali kumabhanga angaphandle. IZimbabwe ayenelisi ukwenza lokhu kathesi ngenxa yezikweleti zayo ku-IMF laku World Bank ezingena kumabhiliyoni alitshumi US $10 billion. Untungameli Nkomo Studio 7 ubuze ingcwethi ehlaziya izenotho njalo esebenza nenhlanganiso ye Common Market Liberal Solutions umnumzana Rejoice Ngwenya ukuthi uwabona njani amazwi e-IMF.
Bene yiyo inkulumo ebandise ukukhulunywa yi-IMF. Akula mnyaka kumbe ilanga enjezwa yi-IMF isithi bene nina alibhadali izikweletu zenu asisoze silincedise. Hayi, ngoba phela siyazi ukuthi hleli i-IMF inhlanganiso e-diplomacy abasoze bakhulume bachasise into abayikhulumileyo emhlanganweni. Kodwa kanti thina siyabe sivele sikwazi ukuthi izikweletu zethu ziningi kakhulu. Ukhangelisise imithetho yethu eyemali, ama-policies ethu akahambelani nesingathi ngesikhiwa i-conventional economics. Angiboni ukuthi kungaba loncedo ngoba ubudlelwane lamanye amazwe awuqondananga nomnotho kuphela, uqondane namalungelo empahla, ama-property rights, ama-human rights lokunye okuthiyeleyo. Yikho angiboni ukuthi kule nto izaphuma la.
Ngaphandle kwezikwelete babungwenya lokunye okungahanjiswa kuhle iZimbabwe okufana lamalungelo okhuluma ngakho, i-IMF labo World Bank ubona ngani bakuthethe njani ukwethulwa kwemali entsha eZimbabwe labathi isiki?
Hayi, ungibona ngathi ukwethulwa kwemali entsha ayisonto engabahlupha ngoba kulezinye izinto abavele bezikhangelisisa nxa beqonde ukulungisa ubudlelwano phakathi kweZimbabwe namanye amazwe. Lokho ngithitha ukuthi kumbe ngamadola kumbe isenti amarandi kumbe ngamaziti, lokho abanandaba nakho. Bakhangelisisa izinto eziqondane ezingathi khona ama-productive sectors, i-consistency ye-policy, imithetho yenu ye-investment, i-corruption, ukuthi liqeda imali eziningi kanjani, lisapota amakhampani kahulumende, kuthi i-privatization yinto eqakathekileyo. So abona ukuthi phowethu nxa bekhuma nge-engagement abakhangela ukuthi imali elisebenzisayo yiphi, kulama-fundamental sectors abakho abakhangelayo.
Nxa i-IMF ikhuluma nge-re-engagement lele international community ukuzama ukudlala indima ukuthi iZimbabwe idlelane kuhle lamabhanga omhlaba lamazwe omhlaba, i-IMF ndima bani okumele idlale kumbe ndima bani engayidlala?
I-IMF ngoba vele banama-protocols abo, imithetho yabo kumbe izitengises zabo abazinikeza amazwe wonke ukuthi nxa lifuna ukuthi lithathe isikweleti liphi kumbe lidlelane labanye amabhenki. Esingathi khona eZimbabwe into yokuqala kuyabuza i-African Development Bank ukuthi ubuhlungu belu yeZimbabwe bumi kanjani. Into yokuqala ngoba i-IMF kayisebenzi lamazwe e-Africa angasebenzi kuhle ye-African Development Bank. So kungaze kufike umhlandla lokuthi sesisebenza kuhle ne-African Development Bank bayathuthutheka ngama-interest rate yethu, bayathuthutheka nge-policy consistency, bayathuthutheka nge-independence ukuzimela kodwa kwe-reserve bank engayenzi i-program kahulumende. Nxa i-ADB African Development Bank ingathi hatshi uhulumende weZimbabwe kasangcolanga, ye singaqalela khonapho.
Lo ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezenotho esebenza lenhlanganiso ye Common Market Liberal Solutions. Ukwezemelika kulabanye njalo abantu abaqotshiweyo emthethwandaba weNew York abakade bemele bancedise ukwahlulela icala lowaye ngumongameli welemelika umnumzana Donald Trump elokufumbathisa untombazana okuthiwa waya la emacansini ababizwa ngokuthiwa ngamajura. Phansi komthetho welemelika kuyakhethwa abantu kazana abangayisibo ziphatha amandla zenkantolo abalithumi lasithupha ukuthi bachutshise icala. UTrump ubekhona emthethwandaba lapha abikwa eke wazibhuqela ubukabhuha umahluleli ekhuluma. Leli cala lizathatha phose inyanga ezintathu lithoniswa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazwe umnumzana Difa wajaphi Bhangodube.
icala lika Donald Trump selibona ukuthi seliqalisile njalo siyabona njalo lama comments la avela kwabanye lawa ababona ukuthi mhlambe nxa kungahamba kube njalo ngoba bayabona ukuthi nxa kungaqhubeka kube njalo phambili mhlambe sekungagcina icala leli lilokho li appeala kokuphela ngoba abanye sebangagcina njalo beloko bedelaya isikhathi esingenza ukuthi siphazamise isimo sepolitiki sika Donald Trump esiphambilina ingakho bebona ukuthi kugcono abahlehle labanye ukwenzela ukuthi icala leli nxa lithethwe ngendlela eqondileyo njalo lithethwe ngendlela engasoziphinde ihlehle lenyovane engayenza ukuthi ekugcineni uDonald Trump ngoba nxa yelokhu esahamba icala lakhe kuyabe sekuzamenza ukuthi engasayenelisi ukuthi aqhubekele phambili ayingena ukuba ngumongameli. So-ke okuyabe kuzamphazamisa inhlelo zakhe zokuba ngumongameli. Ingakho sibona ingathi lokhu abakwenzileyo abangane bakuthi bahlehle inyovane kudlala indima enkulu politically kuye uDonald Trump.
Siyabona ukubana indlela okuthoniswa ngayo lapha kwele Melika ihlukene lalesi jayeleyo ekhaya. Ubona kuyindlela efaneleyo yini engasetshenziswa lasekhaya le eyamajuri le ukuthi bakhetha umuntu nje makhaza ukuthi ancedise ukuthonisa.
Kuyindlela enhle kakhulu ngoba ngaleyo ndlela ilapho okuyabe kuzabonakala khona ukuthi kuphume iqiniso elingela infiltration, iqiniso elingela ubungane njalo elingela ama favors. Ngoba nxa ukuthi umuntu esese enkantolo umuntu nxa eseyathonisiswa isiqokoqela sodaba ukuthi kudingakala iqiniso ukuthi liphume. Kodwa ke nxa ukuthi kunje nxa kufakwe abangane bomuntu noma kufakwe abantu abasympathetic kuye akula iqiniso elingaphuma kuleyo nkulumo. Ingakho ngibona ingathi zonke insuku nxa sikhangele izinto ezenzakalayo politically kuhle ukuthi siyakufunda siyakubona. Esikubona ukuthi njalo siyakukhwabitha ukuthi ngabe uthi akuyenzakala lasemazweni akithi ukuthi kube lezinto ukuthi nxa kusenzakala izinto ezi-indicator abantu abapolitically kungafakwa abantu labo abanama-political motives noma abadinga indlela thize yokuzisondeza kwabanye politically kodwa kube labantu makhaza abayenelisa ukuthi baqhube lolu hlelo lalawo macala ukwenzela ukuthi kube nomphumelo omuhle.
Lo-ke ngumnumzana Tifa wajabhi Bhangodube olandela izembusazwe wele Melika ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwele Bhilitane. Ngalezi insuku zokusetshenziswa kwemitshina elobungcitshi obuphakemeyo ukwenza imisebenzi etshiyeneyo eyayisenziwa ngabantu okubizwa ngokuthi artificial intelligence, uZulu weZimbabwe laye usebona kuqakathekile ukuphatheka njengokwenziwa nguye uZulu emhlabeni wonke jikelele. UTobias Mudzingwa uyalandisa.
Baningi abasakhulayo ikakhulu abasemadolobheni asebencedwa ukwenza imisebenzi etshiyeneyo besebenzisa ulwazi lwangalezi nsuku olwe artificial intelligence. Umbalisi waseLupane State University uDokotela Mbulisi Ndlovu uzama ukuchathisa kabanzi ngeartificial intelligence.
I-artificial intelligence ikwenza imitshina kumbe imitshina elamakhompyutha ukuthi yenze izinto ezingenziwa ngumuntu kumbe izinto ezenziwa ngabantu. Kwese kukhanya ngani imitshina leyo ile ngqondo, iyacabanga njengabantu, igcine zisenza izinto ezingenziwa ngabantu.
Ukusetshenziswa kwemitshina yakulezi nsuku ngale indlela sokuvamile ikakhulu emazweni athuthukileyo njalo kunceda endabeni zempilakahle, ukuvimba ubusela, ukulondoloza amazwe kwezomnotho kanye lakwezomumo womkhathi. Ngalokhu uyayithakazelela i-artificial intelligence osakhulayo wakobulawayo uZeluleko Zetmoyo.
Ingathi okokuqala iyancedisa yona ukuthi umuntu enelise ukuthola imfundo leyi ekhangele ngqo umuntu bakhe lokuthi yena ungumuntu onjani. Nxa wena ungusomabhizinisi kuyakuncedisa ukuthi ube lokumemethekisa kwalokho okuthengisayo sikhangele njalo kulezi-ke ezempilakahle. Iyancedisa ukuthi umuntu omusha engathola ukutshetshiswa, engathola ukuncediswa.
Kodwa kulabanye abanjengonolwazi Ncube wakobulawayo njalo abathi isidala umonakalo leyi AI.
Nezikhathini zanamuhla umntwana engaphiwa umsebenzi ufika athathe nje umakhalekhukhwini abhala kubhalayo asende. Akazihluphi ukuthi abale azwisise. Hayi, abantu sebethembele kakhulu artificial intelligence. Abantu abaningi bazibona bese semaphethelweni abo ngomsebenzi ngoba kuba lezinto lezi ezibunjwayo ama robots.
Omunye njalo untanga osebenza lenhlanganiso Women's Institute for Leadership Development uLydia Banda uthi yebo izinto sezitshintsha emazweni wonke omhlaba kodwa leyi artificial intelligence kumele ike ime ukubuya kweZimbabwe.
EZimbabwe akuningi ekumele siwenze for now. Sengikhuluma ngento esinjenge-technology, infrastructure, development. Maybe in the next 10-15 years, that is after sesikwaze ukufaka kahle ama-priorities ethu.
Okunye njalo yikuthi abasakhulayo abasemaphandleni abavele besilela ezintweni eziningi sebechiywa emuva ngoba ezigabeni abavela kuzo akula zinto ezifana lamagetsi, i-internet, lokunye okufunakalayo ukuze benelise ukusebenzisa leyi artificial intelligence. Kusenjalo, umphathintambo obona ngezemitshini yakulezi nsuku, unkosikazi Thathenda Mavetera, uthi uhulumende uphakathi kokulungisa umthetho olokwenza nge-artificial intelligence leyi.
So it's a matter of us making sure that the right is put in place.
Njengohulumende sibona engathi usetshenziswa kwemitshina ngale ndlela kuhle njalo siyakusekela. Osokusele ukuthi kubekwe imithetho ezanceda uZulu ukuze asebenzise leyi AI ngendlela eqondileyo. Lokho yikho esesikwenza.
UDokotela Mbulisi Ndlovu waseLupane State University uphenduke njalo esithi kumele abasakhulayo bengaphambaniswa impilo zabo yilokhu kuthuthuka ekusetshenzisweni kwemitshini yakulezi nsuku.
Zivele zikhona izigangi ebantwini kakhulu abatsha bona laba osuthola ukubana kunokuthi basebenzise imitshina leyo ukwenza okuhle sokubafundisa ubuvila. Abanye njalo sebesebenza ukuntshontshela abantu besenza kuthiwa yi-cyber crime. Siyawuzwe njalo abantu bekhala ngama-photoshop uzothiwa kubonakala ifoto yomuntu emilozibani ngapi kanti akula foto enjalo ifoto leyo ibunjiwe yabunjwa nge-computer kuhenganyani ngabantu athi bemendawonye besenza khonokho kade bengamelanga bakwenze.
Loba kukhona okubi okungalethwa yi-artificial intelligence, ezinye ingcwethi ezisebenza labatsha zithi akula ngenye indlela ontanga bangabalekela lokhu kuthuthuka, ngakho kumele bakwamukele kodwa besebenzise i-artificial intelligence ngendlela eqondileyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Kulezinye izakhamizi zemaphandleni ezithi azazi lutho ngomhlobo wemali omutsha weZimbabwe Gold kumbe iZig. Bathi bafisa ukuba kusetshenziswe idola leMelika, amarandi kanye lamapula elizweni. Okuningi asikuzweni kuGibbs Dube weStudio 7 elandisa ngokugcweleyo.
Izakhamizi ezihlala eLupane, eTsholotsho, Gwanda lezinye indawo zithi zilolwazi olulutshwane ngokusetshenziswa kweZig. Zithi kuyabahlupha kakhulu ukuthi eZimbabwe seliguqula imali kulandela ukusetshenziswa kohlobo lwemali yamabond, ama-RTGS, lama-bearers checks, okwagcina kungasathengi lutho. Omunye wabakhathazekileyo unkosikazi Lydia Mguni ohlala eJotsholo.
Ngathi yena iZig leyo akusoze futhi kubuye kuphinde kube njengalokuhlana okungamabhondi okungagcina ongasasebenzi lokhana. Yona imali bani nalebhalwe iphongubhalwa Zig nje. Asoze kufana lamabhondi inothi la ana asihluphayo owawuhamba uphethe inkalakata yenqumbu usuyathenga ifike futhi ngale ungathengi lutho inqumbu uthengi okuyithukela. Hayi mina vele ngizwa kungangicaceli lokhu. Vele angakuboni lokuthi vele kusani kuyenza njani okuyiZig lokhu. Hayi irandi lelelele lokhu zendedola ngaba kuyekele kuphela kwavela kwazisebenzela kunjalo. Ngoba uZig lo ashiwa sehamba sesiqalisa futhi ukuthwala lezi nqumbi zemali. Hayi 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 mina vele angakuboni lokuthi kathi kwenzakalani vele ukuthi yimali bani vele angakakuboni lokhe lami ngisakukhangela nje ngomkhani ngomumo wengqondo ukuthi kathi vele kwenzakalani eZimbabwe. NeZimbabwe kasikhithelwa mali, hayi sikhithele imiquba into ezingaqedakaliyo vele iyazi ngizansiba lesimanye esikhulu ngento leyenzakala la.
Umnumzana Thembelani Moyo ohlala eLupane laye uthi abantu kabakwazi abakwenzayo kulandela ukwethulwa kwemali entsha.
Singabantu Zimbabwe yayemukela sibili imali efakwayo kodwa abantu abasela themba kungoba kuhlala kusenziwa ukuthi imali ziyatshintshwa kuzatshintsha impilo zabantu. Esikunanzelelayo nje ukuthi kuyabe kungani kubalekela ukuthi imali zibizwe ngenamba enkulu ukukhansilo zero lokhu njengoba kathesi idola le-America deseli-rate le mali yalapha kubo 40,000. So mbona ngani ugovernor lo omutsha ongenileyo kuyindlela nje yokuthi acitshe inumbers enezo ezilabo 1,000. Kube sekungani kulo tshintsho. Kukati kodwa ke nxa sithi siyananzelela esikuzwayo kwezinye indawo imali leyi izabile emgoqo, ikakhulu sizwa kuthiwa kubo fuel. Ifuel yinto yenza ukuthi ama basics elizwe abantu bekwanise ukuphila bethenga ngentengo engani iphansi. So nxa imali ingabe iyalwa ngaba ama filling stations, kuzaba mgqoko ukuthi entweni eziningi izayaliwa. So abantu beZimbabwe abasela confidence ngento yonke eyenziwayo, ngoba kuvuka kutshintsha imihla lemihla. So singazi kuthiwa imali le izaqalisa ukusecurata physically mhlaka 30. Okwakathesi sizwa kuthiwa isisecurata lapha online ngamafoni electronically. So siyesaba ukuthi mhlawumbe izoqalisa ukusecurata vele iyabe isiyimali efileyo.
Kodwa umnumzana Malaki Nkomo okubandla leZANU-PF uthi abantu kumele bebekezele ngoba uhulumende uyakwazi akwenzayo.
Engathika sikile bazachaselwa kunengi okufikayo kulethwa nguhulumende. Bakhona abazahamba bechasela abantu, and i-RPZ layo ikhona ilezisebenzi zizayihlala zifike ebantwini zibatshele ukuthi imali isebenza njani. Njalo laba amabhanki amabhenki bakhona labaza kusho ukuthi imali ayisebenza, hayi abantu bazayisa ngendlela uhulumende awufake ngayo.
Usiba lukhulu webhanga leReserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mushabano uthi abantu bazafundiswa ngokusetshenziswa kwemali le. Okwamanje ibhanga leli selitapha imibono kaZulu lidingisisa indlela abantu bafisa ukuba kusetshenziswe ngayo imali entsha. Imali yohlobo lwebond ibisigugudeke okokuthi kayisathengi lutho. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, nginguGibbs Dube.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Le balaleli yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 lathi ke singomama siyahlupheka sisigabeni sikhawadi 10 entali. Sicela uhulumende kani ngangenela, hayi kunzima kunzima, akudliwa sondlala encane lapha. Mama dona yilethu ukudla bakhetha bathi bafuna abahluphekayo, bantu bonke siyahlupheka. Siyacela Studio 7 zamani sizamisele ukuthi simlayezele kuze uhulumende eze ukuba lathi singabantu siyalamba sikwadi 10 entali village. Kathesi kule mali zemithelo singogogo sinje imali zemithelo siyazithatha imithelo idula kangako. Uhulumende kasizwele singogogo esizwele kwalithukula ama-over age esiphi bafelekazi lezintanda siyathi akusela abantu abahlupheka thina sihlupheka kangako. Siyacela silayezele udluliswe.
Sanibonani, sanibonani nonke bahodi bakaStudio 7 nani nonke balaleli, kunjani? Nangiphilile okhulumayo nguRace Nyoni obuya endaweni yaselifane endimimbili wathi WhatsApp ivule siyame emnyathi. Hhayi bantu bakithi, akukho okukhulu okutheni. Ngithanda nje ukudlulisa ukuthi abantu abaningi abasemazweni angaphandle, bakithi bengicela siphakamisene amakhanda, bengicela siphakamisene amehlo sibone esingakwenza ngezwe lakithi. ngoba abantu abaku ground vele masingathemba kubo angiboni ukuthi kukhona abangakwenza ngoba nje abaziyo bayazi ukuthi izwe laseZimbabwe ngesikhathi kwakuthathwa inkululeko lathathwa ngabantu ababebuya eZambia bengabantu baseZimbabwe yibo abathatha izwe ukuze ifike kunkululeko. So namanje ngithi sonke esingaphandle kwamazwe asibeni nomzamo, asibeni okokwenza ukuze izwe siphume ekuhluphekeni, ngoba uma singathula thina abantu abakuground akukho into abazoyenza, ayikho ngisho le nto abazoyenza. Nami bengithi ngibeke nje umbono ukuthi abantu abangaphandle emazweni angumakhelwane wherever ma kungekho eZimbabwe asithatheni icebo.
Abavuko bakomthokazi wamavuko, heyi nanti idaba lapha. Siye sathi sifuna ukufaka ukuvuselela inkosi yethu ngabo 2016-17 lapha nasaye sakhelwa ngama-tear gas lapha koBulawayo. Wathiwa i-kingdom ayikho constitution, kanti manje i-constitution leyi aventwenini sivumela inkosi simanje sokuthiwa njengoba nangomunye umutapa wakhona lo sokuthiwa inkosi. Isimanga yikuthi phela ama-kingdoms ayemaningi lapha, thina komthokazi sasile nkosi yethu ulobhengula lomzikazi ibaba besibusa bala bazukulu baba babathiya abantu ababo kufanele babe babasibusayo. Manje lo esesimfakele sokuthiwa nguye-overall king ozabe preside amacala wonke. Siza kuphatha sukuthi nami ngiyabuza hlobo, ngiyabuza bafowethu, ngiyabuza odadewethu bonke abakomthwakazi ukuthi siyiphatha siyithini le ndaba. Thina obethu ubukhosi abuvunyelwa ngoba i-constitution yayingabuvumi. Namhlanje sivuma ngoba kungomunye umutapo. Nasiyinto isenzakala, ngiyasazi ukuthi sizayiphatha siyithini.
La okay abengabe mazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ku WhatsApp ngenombolo zethu ezithi +12024650318. Nxa lifuna ukuthunyelwa inhlelo zethu ngeWhatsApp lingathumela isicelo kunombolo zona lezo ezithi +12 4650318. Kuhlelo lwe live talk lamhlanje kuhlelo The Connection sixoxa labatsha ukuzwa imbono yabo ngodaba lokunanzwa kosuku lapho eZimbabwe elathola khona uzibuse ele Independence Day mhlazi ku 18 April. Kudaba esanda kuluthola kulosakhulayo uAmia Maka othiwa khona umiswe emthethwandaba lamhlanje eHarare ngemva kokuveza imfanekiso yalo ayethandana laye enqunu. Lo untombazana ovezelwe imfanekiso yakhe ngumntwana womlingiswa olodumo oyaziwa ngegama lokuthi nguMaididi. Singake ehlukane izihlobo isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sonke, kodwa ngesikhangele inhloko zezinye izindaba ebezikhokhela. Iofisi ebona ngezijeziso zenotho kuhulumende weMelika ye-Office of Foreign Assets Control ithi isikhupha engalweni zemithetho konke okumayelana lezijeziso zenotho ezetheswa amankampani labantu beZimbabwe. Abenhlanganiso ekhangelane lokweboleka amazwe omhlaba imali i-International Monetary Fund bathi bazimisele ukubambisana lohulumende weZimbabwe emzameni yokuletha ukuhlaliseka kwezenotho. Kulabanye njalo abaxotshiweyo kumthethwandaba weNew York abakade bemele bancedise ukwahlulela abaziwa ngokuthi ngamajura kucala lokwayengumongameli weMelika umnumzana Donald Trump. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.